Okay, so lolu sithi thina lokukhilingizelana akulakhetho olunye ngokungumnumzana umnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-backdoor. Lokhu kwenze ebambane-ke nenhlanganiso yeveki eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho, kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-high court lamajaji e-high court athengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likamnankagwa belisana nokuthi ibandla le-CCC lamakhandidi ze-CCC engabi khona kubhaloti ngoba besisaba ukudliwa-ke kulelo khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority ephalamende esebenzisa indlela zokuqilikezela ukuze-ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungekho emthethweni beyond amalimithi akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesithiwa i-constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini linye kakhulu ngomnumzana Thabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi, kuphumile ukuthi khona amalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisabanga kuhle, kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini. So sikhangelele ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo umekashu ukuthi wonke ama-records la ayenziwayo atshe emthethweni. I-election analeyo yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireviswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe leZimbabwe.